kuyenzakala ukuthi khona i-uniform le maybe i-support unit phela lawo amapolisa baka i-uniform ye-support unit. So amapolisa abele i-uniform ye-support unit bangaba le-uniform yenalani eyamahlangu i-support unit eyabe i-deployiwe. Bona bebesebekele ukubonisisa ukuthi namasotsha yini kumbe vele hayi ngamapolisa kuyakuvele kubhaliwe. So bona babonela amabhiko ekhatshana. Uhulumende yena ngayeke yena ethuke ukuthi khona kungahluthunwa umbuso ngamakhiwa aphi. Ngobana wona lawa makhiwa lawa yiwe kade esapote kakhulu ikhuwe eyenzakalayo. Yikho kungazeke kube nama-punishment okuthi khona we don't recognize uhulumende obuye ngombhobho. So nxa kwenziwe khona lokho deliberately maybe uhulumende kumbe whosoever is in charge esiyadeploya amasotsha iyabe phambanise kakhulu ngobana kakukabi lodlakelo lukhona kodwa kulama-threat whereby the government has the right yokuthi khona bethi counter that threat kulokuthi bebesebesiya khona besiya kwenza i-damage control kumele bekhambe situation anything can happen. Why you mean I claim which corner of demonstrations are they look to the fire blade? But you can imagine 123 political parties. Born given a lot of in MTC, in the total MTC.
Khona vele kulungile ukuthi ibandla le-MTC lalelwe ukutshengisela ngoba kuthiwa kungaba lodlakela.
Nakuyiyona i-MTC ngokwayo as a political they got all the rights. Ukuthi khona bebe lama-demonstrations. But which kind of demonstrations are they? Yidingakalayo ukuthi kwaziwe. But kube sokuqeda kubulawa izinto, kubulawa izimoto, amabhasi kahulumende and so forth. So khona lokhana kumele ukuthi khona kuncinekele. Kati yona why i-MTC ingayihlangana labo bona labo abakahulumende bebe le-round table kwehlulane. Nxa sokwehlulekile laphana ukuthi kathi A yileyi sesiya ku-plan B ngoba xa siphonga ukuba yi-demonstration direct uhlobo bani we-demonstration iyabe siyaphela mhlakabani kusenziwani lezikolo zivulwa zisenzenje kuyini okuzasala kumile abanye badlula phela lezitolo yapha bephonga uluda sokuthiwa yi-MDC elithileyo labo kumele bekhangele bebe ne-balance vision yokuthi khona into leyo bafuna ukuthi beyenze bona balelungele yangikhona ukuthi ngabakwenzi khona lokhu betshengiseli kuthi lokhu lalokhu akasifuna ukuthi kube yilokhu lalokhu sakungiqondile kodwa kungabuya sokuyileyo one excited abanye phela bayakuthi khona sebekwenza njengalabana bakathi sokuthawa ikhu kodwa khona kuyavunyelwa ukuthi kube lohulumende owemanyano abanye bathi bathi yona thinitheli bagijimisa ithinitheli bakufake esikhwameni bafanele le thinitheli kodwa bengayisiwe bodwa abakwenzileyo lokhuyana so asikunanzeleni khona lokhuyana.